ngengcwethi ezikhulume emhlanganweni lo oqoqwe inhlanganiso yeZimbabwe Center for Media and Information Literacy njalo osekelwe yiConrad Adenauer Stiftung lezinye zithe ubulembu internet kanye lenkundla zokuxhumana wenza kube nzima ukuba intatheli izindaba zisebenze njengakudala lapho ezazisenelisa ukuloba izindaba ezazibalwa kakhulu nguZulu okwakubangela ukuthi kuthengwe amaphephandaba kulalelwe le msakazo. Lokhu kwakubangela ukuba amankampani ezindaba athole imali eningi beholiswa ngemfanelo. Omunye wengcwethi lezi umnumzana Lennox Mhlanga ongumgcini sihlalo weZimbabwe Center for Media and Information Literacy uthe kuqakathekile ukuba intatheli izindaba zidinge indlela zokuphanda imali zisebenzisa ikakhulu ubulembu be-internet.
Ukuthi wawubala nje ukuthi xa ndithengise ama-newspaper angu-1000 ngizathola imali engaka. Okwakhathesi sesishifte saku-social media. Sokumele sidinge indlela zokudinga imali kuma-platforms nayo social media, kungaba ngu-WhatsApp, kungaba ngama-website, kungaba ngo-TikTok laba abatsha laba asebevamile kathesi, even ku-Facebook. Kulo mfowethu lapho upilot wakho uwasitshela ngendlela abadinga ngayo imali.
Umnumzana lesiphiri osebenzela inkampani ye-Center for Information Communication Technology site obesemhlanganweni lo uyakusekela lokhu.
Thina njengenhlanganiso yesayithi sizama-ke iy'ndlela ezehlukeneyo ukuthi sidinge imali kakhulu nxa sikhangeleke online. Sisebenzisa YouTube kakhulu, siyafaka ama-programs inhlelo ezijiyeneyo ngaphansi kwehlelo lethu kuthiwa i-Asakha Online. Inhlelo lezi zikhangela i-service delivery, zikhangela i-current affairs, zikhangela agriculture. So ziyasincedisa kakhulu ukuthi zingabukelwa ngabantu abaningi, siyathola-ke imadlana.
Omunye obesemhlanganweni lo osebenzela inhlanganiso ebona ngamalungelo entatheli izindaba ngumnumzana Lofty Dube othi kumele intatheli izindaba zifundele ukusebenzisa imitshina ye-artificial intelligence ukuze amankampani azo athuthuke. Ofundela umsebenzi wokuba intatheli izindaba umuzi wethu Ncube uthi ufunde okuningi emhlanganweni lo.
Namhla sifunda ngokuthi indaba zokuthathela indaba sizisebenzisa kanjani ikakhulu thina singabantu abaku-media and journalism. Ngifunde kakhulu ukuthi ukuhlangana labantu lapha esigodlweni seHarare kuncede kakhulu ukuthi kakhulu nxa sesiyaphambili njengabantu abafundayo i-journalism sibe ngabantu abakhuluma amazwi amqoka, sikhulume wona amazwi azancedisa abantu ikakhulu ingqubela phambili yabantu abakuma-communities, local communities.
Abaphatheke emhlanganweni walo nyaka ngabantu abagoqela abafundisa emakolishini ezindaba, abafundela ukuba zintatheli izindaba, abakanhlanganiso ezizimeleyo labanye abavela kwele Kenya, Malawi, Nigeria le South Africa. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.